Bekulindelekile khona lokhu ukuthi bazosho kanjalo ngokuba iZANU-PF ifuna ukubuyisela emuva intando yabantu beZimbabwe ukubuswa komthetho nokuhlonishwa kwamalungelo abantu. Ifuna ukuthi kuqhubeke khona lokho bekukhona eminyakeni engu-32 years, yenze ukuthi lokho bekusenziwa eminyakeni emithathu edlulileyo ukuguqula isimo sokubusa losokwenza izinto kungabi indaba zalutho nje. Yilo uhlupho olukhona.
Kuqhutshekelwe phambili njani pho Ncube?
Indaba yokuthi kumele kuze kuhlonitshwe amalungelo abantu, kube lokhetho olukhululekileyo elizweni, kuhlonitshwe umthetho, kwenziwe izinto ngendlela umhlaba wonke owenza ngayo. Yona leyo nto kakufuzanga kube lo muntu ogoba uphondo kuyo ngoba iZANU-PF ingavuma ukuthi kwenziwe. Nxa ngabe abantu belensolo ukuthi into ethize kayenziwa kahle, kakusolwa bona ukuthi kungani bekhalaza. Kumele umuntu owala ukwenza into enhle aguqule indlela enza ngakhona. iZANU-PF kumele zifike esibangeni sokuthi zwisise ukuthi abantu beZimbabwe bafuna ilizwe liye phambili, bafuna kuhlonitshwa intando yabantu, bafuna kuhlonitshwa umthetho, kuhlonitshwa amalungelo abantu, kuvote ngokukhululekile. Awini weZANU-PF nxa ewinile, awini weMDC nxa ewinile, kungabuyiselwa abantu emuva kulokho okuthiwa kubuswa ngombhobho, kubuswa ngokutshaywa, kubuswa ngokwethusela esikubona kusenzeka kakhulu. Siyakwazi futhi ukuthi ilizwe leli lidilizwe ukuthi upresident ulamandla angalinganiswayo, makhulu kakhulu, nguye yedoda athi zinqumo ngakho konke. Khona lokho kumele kuphele. iZANU-PF ifuna kuqhubekele phambili. Ngokunjalo kumele kuze kufike esibangeni lapho iZANU-PF evuma ukugoba uphondo khona ilandele lokho okufunwa ngabantu beZimbabwe.
Isiphetho lapha Ncube, kasisoze sibone yini imizamo yonke efakwe kusisekelo esitsha lesi isiba yize?
Ye, kuyisifiso esikhulu seZANU-PF ukuthi ube kungavotwa ngaphansi kwawo nalo umthetho okhona, ngaphansi kwasona lesi sisekelo sombuso, kungazange kwaba lezi nguquko ezizakwenza ukuthi ube lokhetho olukhululekileyo. Kodwa kuyisifiso sabantu beZimbabwe ukuthi lokho okufuna ukwenziwa iZANU-PF kungaphumeleli. Ngokunjalo impi yokuthi kuze kulungisiswe imele iqhubekele phambili, kungavunywa ukuthi kwenziwe ukhetho ngaphansi kwalesi sisekelo sombuso esibi kangaka. Kumele iSADC, iAU, umhlaba wonke ungenele ekuthini kuze kugobe uphondo lobonakale sona.